the discussion, text us at 001-202-465-0318 so we can call you back from our studios. The number again, 001-202-465-0318.
That's all for you, Zimbabwe. And we hand you over to Ntungameli Nkomo and Thandekile Mhlanga for the Ndebele Bulletin.
Siyabonga Chris Losandra le tshona njani imthwaka zomuhle yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolesithathu mhla ka 23 ngomabasa 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC sitholakala emoyeni lasebulenjini ku internet ku website yethu ethi www.voandebele.com. Ngiphinda njalo iwebsite www.voandebele.com. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ungakhangela bathi bekhulumayo bafuna ukulungisa amandla yikho ubona konta hayi abantu bangonakabala njengonyitsho yokulungisa balenjongo yokudinga lapho bangathola khona amathuba wokuthi bentshontshe nsuku zonke nje kuphela bona.
Osomabhizimusi emhlanganweni wezenotho embukisweni wezokuthengiselana owezetitf bathi ugwalo lwezimaset alusoze lwaguqula inotho yelizwe nxa uhulumende eqhubeka yedwa engabonisani labanye.
Sikube kuthiwe kona banike igunya ngumantshi ukuthi beseche bethathe-ke lawo maphepha leyo equipment namaphepha bebophe nabo abatholakale bena equipment leyo. So basethile endlini ngasethe emsebenzini wami abatholanga lutho.
Amapholisa akobulawayo lamhla ake abuzisisa isiphathamandla somsakazo we-radio dialogue umnumzana Zenzele Ndebele ngomsebenzi walumsakazo.
Abalimi abaningi eZimbabwe bathi kabasoze bathengisele inkampani ye-Grain Marketing Board amabele lonyaka lanxa uhulumende azise intengo entsha yombu.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Osomabhizimusi abangene emhlanganweni wokukhulumisana ngenotho yelizwe embukisweni wezokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair osaqhubeka kobulawayo bathi ugwalo lwezimaset alusoze lwaguqula inotho yelizwe uhulumende engaqhubeka yedwa engabonisananga labo somabhizimusi abayibo abazingcwethi kulolu daba. UNothando Sibanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umbukiso wabosomabhizimisi lonyaka uqhutshwe ngaphansi kwendikimba ethi Technology and Innovation, a Key Pillar for ZimAssert Successful Implementation. Umphathintambo ehofisini kamongameli umnumzana Simon Khayamoyo obemele umsekeli kamongameli unkosikazi Joyce Mujuru uthi ugwalo lweZimbabwe Agenda for Sustainable Socio-Economic Transformation lumumethe wonke amasu angabe edingwa yilizwe ukuze kuguqulwe inotho yelizwe. Uthi lolu gwalo luphatha konke okuqakathekileyo okubalisa ukuthuthukisa indlela zokugaya amandla kagetsi, ukwakha imigwaqo, ukuqeda ukungathembeki kunkokheli kanye lokukhanga osomabhizimisi bakwamanye amazwe. Ucebise osomabhizimisi bakuleli ukuthi wonke amacebo abo kumele babone ukuthi ahambelana lalolu gwalo oluyilo oluyasebenza kwezenotho yelizwe okweminyaka emihlanu. Umeli weMelika kuleli umnumzana Bruce Watson laye okhulume emhlanganweni lo uthi ilizwe leZimbabwe lilakho ukuqeda zonke indubo zalo ngoba lilabantu abafunde okwamagama njalo lilamazwe anjengelakhe alisekela njalo nje efuna liphumelele. Wengeze esithi iZimbabwe idinga nje imithetho elungele osomabhizimisi ngoba maningi amazwe alesifiso sokuza kuleli nxa kungalungiswa imithetho yokuphathwa kwenotho yelizwe. Uthi uhulumende wakhe usekela abasakhulayo abadinga ukusebenzisa indlela ezintsha eze-information and communication technologies ukuthuthukisa inotho yelizwe ngoba yikho okule kusasa khona. Usomabhizimisi njalo engumsekeli kamongameli weZimbabwe National Chamber of Commerce umnumzana Obed Sibanda uthi kuhle ukuthi bahlangane labaphathintambo bakahulumende babonisane ngohlelo lweZimAssert ukuze lowo lalowo azi okumele akwenze ukuze inotho yelizwe iguquke. uthi ye ugwalo lolu luhle kodwa alutsho ukuthi ngubani okumele enzeni ngasiphi isikhathi okwenza iningi labantu licabange ukuthi lugwalo nje olungela inhloso yokusetshenziswa ngendlela ebambekayo.
I-conference ihamba kuhle kodwa into esifisa kakhulu ukuthi ngemva kwalokho kubonakale kuthathwa ama resolutions ukwenzela ukuthi afakwe kulokho kusebenze implement because okuhlupha ukuthi singafisiwe ukuthi kukhulunywe kuphelele ehall la siyafisa ukuthi ngemva kwalokho kubonakale ukuthi sokule agenda esekuthi sisuka lapha siyangapha.
Usibanda uqhubeke esithi akusoze kwabala inqubela phambili nxa kulokhu kukhulunywa ngogwalo lolu kodwa lolokhu lusezandleni zikahulumende ngoba ukuvuselelwa kwamankampani kanye lokwenza impahla ezilohlonzi konke kudinga ukuthi osomabhizimisi baphatheke kikho.
Beneficiation yenziwa yithi, i-infrastructure yenziwa yithi, so kumele babuye back kithi kubonakale ukuthi sesiza kwenza njani sibonisane ukuthi thina esikuyenelisayo yilokhu esingakwenekelisiyo yilokho asiboneni esikwenelisa siqalisa ukukwenza kubonakala ukuthi ama-resources esilawo elizweni anganani ukwenzela ukuthi wonke afakwe ndawonye sesiqalisa ukusebenza kuhle izimasethi kubonakala ukuthi si-implementani first.
Omunye usomabhizinisi ongenela umhlangano umnumzana Bernard Ntabeni uthi uhulumende akadinwa ngani ngokukhuluma kodwa engenzi lutho olubambekayo ngokuvuselela inotho yelizwe. Uthi uhulumende udinga ukuguqula imithetho afake ezakhanga amazwe yale mali njalo ahloniphe impahla yabo somabhizimisi hathi ukukhuluma ngogwalo lwezim asset kodwa engelayo le mali yokuphatha inhlelo ezidingakalayo.
Ayimina ukuqala engingafuna ukwenza ukuthi kathi singikholwe abantu akade besicila sengicanga ukuthi namhla bengavuka becabanga abantu ungakhangela bathi bekhuluma bese bafuna ukulungisa amandasi yikho ubona konke aya abantu bangona kabala njengonyijo yokulungisa abala njengo yokudinga lapho bangathola khona amathuba ukuthi bentshontshe nsuku zonke nje kuphela bona.
Umhlangano lo ungenwe njalo ngabameli bamazwe eChina leIndia kanye labaphathi ntambo abachiyeneyo bengajazi kahulumende. Izera ITF yalonyaka ifikisa amachumi amahlanu lanhlanu eminyaka lokhu yasungulwayo. Lonyaka amalanga amathathu kuqala izolo kusiyafika kusasa ngawabo somabhizimisi kuthi ngolwesihlanu langomgqibelo uZulu uzavulelwa amasango ngembadalo yamadola amahlanu abadala lamadola amathathu abantwana. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguNothando Spanda.
Amapolisa kobulawayo lamhla abuzisise isiphathamandla somsakazo weRadio Dialogue uzenzele Ntebele ngodaba lokuthi inhlanganiso yakhe ingabe ilemitshina kumbe amaphepha akhomba injongo yokwethula imbiko echothoza umbukiso osaqhubeka kuleli dolobho weZimbabwe International Trade Fair. Amapolisa amanyane logatsha lwePostal and Telecommunications Regulatory Authority Zolo ukudingisisa lezi mpahla emahofisini eRadio Dialogue kanye lemzini wakhe uNtebele kodwa abikwa engatholanga lutho. UNtebele usanda ukukhululwa kucala lokwephula umthetho ophathelane lokusakaza ngenyanga edluleyo. Amapholisa azathole amachaqo alikhulu lamachumi ayisishiyangalombili 180 emahofisini eRadio Dialogue. Okuninga lolu daba sikuzweni kungxoxo esiqhube loNtebele.
Bekungamapholisa, bengabantu be-CID Law and Order, bengabantu be-CIO nabantu be-Portals. Besithi bona-ke bale incwadi esingathi i-search warrant yokuthi mina le equipment either ehlala endlini yami kumbe lapho engisebenza khona engaba equipment engasetshenziswa ukukhipha imibiko emibi ngohulumende weZimbabwe. So besithi bekuthiwe kona banikwe igunya ngumantshi ukuthi be-searche bethathe-ke lawo maphepha leyo equipment namaphepha bebophe labo abatholakale bena equipment le. So basetshile endlini basetshe emsebenzini wami abatholanga lutho. Basuka bahamba namhla ke kuseni ngase ngithola icingo-ke elovela kibo njalo amapholisa besithi sihlanganele in-order. Ngahamba khona ngale ngafike ngahlangana-ke lo babo ongu-superintendent onguye okhangelele in-order kobulawayo okuthiwa ngumandi. Behamba-ke lo ndoda o-incharge ngele in-order futhi kobulawayo o-officer in-charge le in-order okuthiwa ngukuvurunu. Base bekhuluma-ke ukuthi bona bale information yokuthi thina sisebenza lezinye inhlanganiso sifuna ukuthi-ke sisupporte i-trade fair eyenzakalayo kuze kuyefika ngesaturday ngibachathisele-ke ukuthi asonje ngo-eredetalo kuleyo ukuthi zingasaturday i-trade fair because kithi i-trade fair yisikhathi sokuthi abantu bakobulawayo bethole i-business amakampani akobulawayo mhlawumbe angavulwa ngoba injongo ye-red dialogue yikuphakamisa ukubulawayo lezigaba zonke zisemathevenilan so ngibachathiseleke lokho ukuthi hhayi mhlawumbe kube liphutha kulabo ababanike i-information leyo ngcono bebuyele beyixwayisisa bethole ukuthi i-information le bayithole njani sase sisehlukana nje kungela qala abalibeka mina ngenhlanganiso ye-red dialogue
singahlaziya nje izenzo zamapholisa kungaba lesizathu naye sokuthi becabangele ukuthi kukhona singathi liyakwenza
kuba nzima kakhulu ukuthi bekwazi ukuyini okwenze benza njalo but njengomhlakazi we-red dialogue thina injongo yethu ukuthi sikhiphe imibiko yezepolitiko kanye lokuhlaliseka kwabantu esigabeni okwenzakalayo so njengo-red dialogue siyabhala kuma-website lapha siyabhala kubo-twitter la kubo-facebook sisebenzise njalo leyo radio ukuthi sikhulume nje ukuthi hayi kobulanganisa kula manzi imisebenzi yashoda izinto ezathenjiswa ngohulumende zivotwa last year bathi bazanika abantu imisebenzi kayikho abagetha ahlupha izisebenzi zotisha bahola imali ezincane yikho-ke sikukhulumayo sibathengisela ukuthi lokho abakuthembisileyo abakwenzakali sekuwesi kulala siye mhlawumbe kona ke sikukhulumayo yiko okusuke kwabacaphula basebebuya-ke besithi bazodinga lezo zinto esizisebenzisayo ukuthi sikhiphe imibiko leyo mhlawumbe becabanga ukuthi bangakuthatha lokho asoze siyenze imisebenzi yethu ngezinga eliphezulu
kathesi liyaqhubeka ngomsebenzi wenu kuhle njalo alihlaleli evalweni lokuthi bengaphenduka njani
hhayi laba sibajwayele yinto yabo bakuxayisa ngo-1980 bevulala abantu labathi sibale kube kwenza so thina sizakucontinua ngemisebenzi esiyenzayo ngoba vele siyabazi ukuthi bangasweli into yokwenza babuya bezohlukumeza abantu thina kithi sithi kumele bebe nenjongo yokuthi ngayo umkhonomi lowo bawuhambisela phambili bewulungise ngoba yinkinga ebhekena nabantu bezimbabwe inkinga yabantu bezimbabwe aseyoregedale inkinga yabantu bezimbabwe ukuthi elizweni akula mali amatisha kaholi ezibhedlela akula mithi yiyo inkinga ikhona ezimbabwe kumele ukuthi ngabalungisisa betshiyane labantu abanjengathi
lo nguzenzele Ndebele isiphathamandla somsakazo we-radio dialogue
Abalimi abanengi bathi kabasoze bathengisele inkampani ye-Grain Marketing Board amabele lonyaka ngoba inkampani le ingakabhadali abanye babo imali yamabele anyakenye. Abalimi abakhulumele Studio 7 bathi kabasoze bakhangwe intengo entsha etholwe nguhulumende yokuthenga umumbu. Idale lekhabhinethi libikwa selivumelene ukuthi intengo yomumbu oyisilinganiso sethani ikhuphuke ngamadola alitshumi lambili i-$12. Intengo lo ikhuphuke isuka kumadola angamakhulu amathathu lamatshumi ayisikhombisa lasishiyagalombili i-$379. Omunye wabalimi omnumzana Kenny Mpofu ohlala elupane esabelweni semathebeleleni North uthi i-GMB ikhohlwe ngokuthi izathola amabele lonyaka.
Lapha esikhona endaweni yakithi yaseluphane angiboni kusiba lo muntu ongathengisa umumbu e-GMB. Okwakuqala imbali ye-GMB ukuphatha kwayo ama-farmers. Okwesibili ukuthi yona inala yakhona ayisiyo inala ebikhangelelwe ngabantu ngoba okucacayo ukuthi isivuno esiningi sa-affectwa ngamanzi. Kwezinye indawo kwa-affecta imhogoyi. So isivuno sikhona kodwa siphansi kasi sikhulu kakhulu.
Siyakwazi njalo baba Mpofu ukuthi bakhona abalimi abahambisa khona ngale GMB amabele abo. Kodwa kuze kube lamhlanje abakabhadalwa. Pho ke bangahambisa futhi njani khona ngale GMB?
Wakukhona abantu bakithi belokhe bekhala la lamhlanje. Okungaba ngcono aluba uhulumende uyavula eyenze kube lula kube khona abancintisana le GMB. Ukuze abantu behambise khona isivuno sabo. Ku-GMP, ngibizo nje lokuthi lugatsha lukahulumende, bayakhuluma nje into zabo but asiboni. Xa sikhangele khona umumo kathesi, xa uhulumende ethi ukhwezile imali, ukhangela nje ngezomnotho, ngezokuma kwezemali elizweni lakithi, kusobala ukuthi uhulumende uyaphonga ukukhuluma nje imali leyo kayithi. Ikuhuga nje abantu, ukuthi belethe umumbu wabe-GMB bengasoze bethole lutho. Engikunanzelelayo even eminyakeni eyedlulileyo abalimi limi sibe bengahambi sekade sikubona kusenzakala ukuthi laba abantu abasuka bethengisa into zabo emakhaya lapha bese bethola amabele abantu bethenga ngamabele bethi bangaqoqa lawo mabele bese bewahambisa e-GMP njengabalimi.
Umnumzana Ken Mpofu ngumlimi welupane esabelweni seMathebelele North obekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube we Studio 7.
Nanti elinye ithuba, nansi enye indlela yakulalela umsakazo wakho we-Studio 7. Sihlobo, ulakho ukulalela uhlelo lo-Studio 7 hatshi kuradio kuphela loba ebulenjini kodwa lakumakhale ekhukhwini lasecingweni ngokusithinta kunombolo ezithi nxa use-South Africa 27 105 916 467. Ngizaphinda njalo 27 105 916 467. Kuthi kulawa abasebhilithane zithi 44 203 519 1338. Labo abasemelika leCanada ngezithi 1 712 432 5885. Kholisa umsakazo wakho we-Studio 7 kuradio ebulenjini ecingweni loba kumakhalekhukhwini. I-Studio 7 ngeyakho.
Izisebenzi zikahulumende zithi zizahlala phansi lomqatshi kukhulunyiswane njalo ngodaba lweholo ngoba ezinye eziphatha amandla sezihola imali engaphansi kule zisebenzi mathupha. Uhulumende lezisebenzi zakhe bavumelana ukukhweza iholo lezisebenzi ngenyanga kaZibandlela. Leli holo elize latholakala kuyona le inyanga lengezelelwe kwaphindwa kwafakwa eminye imigoqo eminenginengi ebalisa iholo elihambelana lokuthi isisebenzi silesikhathi esinganani sisemsebenzini lokuthi sifunde okunganani. Kodwa izisebenzi zethu uhulumende kalandeli imigoqo le ngemfanelo okuthiye iholo lingasatholakali njengalokho okwakuvunyelwana. Inhlanganiso zezisebenzi zethu okunye okuzigcunulayo ukuthi izisebenzi eziningi zilokhu zithola iholo eliphansi kwesilinganiso sobuya ngai-poverty datum line. Umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association umnumzana Sifiso Ndlovu utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi baza kusa lolu daba kudalele National Joint Council ukuze kube lokuzwisisana.
Engingakusho kwakathesi ukuthi imali esayikhuluma emhlanganweni yiyo esasiyikhangelele, kodwa uhulumende uthe nxa esefaka ukuthi ayengezelele imali leyo wafaka kula magredi esasiwakhangelele yona leyo mali esasikhuluma ngayo, wathi la manye ayewavundekile akaze awathushisa ngoba kwagcina sokuthusha ukuthi endaweni sasikhangelele ukuthi umuntu wonke mhlawumbe uzazuza i-37% increase, abanye bagcina sebezuza ama-19%, abanye njalo ama-21%. So kusiya nge-sliding scale. Kanti thina ekuceleni kwethu sasicele uhulumende ukuthi engeze iholo nemali engange ukuthi across the board yonke i-37%, ngoba sasisebenzise amagama ukuthi leyo mali kayixhaphakile kuwo wonke umuntu.
Manje pho selizathatha nyathelo bani kathina?
Okukhona kathesi okuqunywe ukuthi kungqubo ezilandelayo sibuyele sikhulumisana nakhulumende kumbe akhangisise lobaba kube sokukhangela lokuthi indlela asebenze ngayo kwi-bunching uza kwenelisa yini ukuthi ayelule ibambanisele kanye labanye laba abanye abangazuzanga ukwelulwa kuhle ku-debunching, ngoba i-debunching ikhanye ivula izikhala ku-grade na-grade yinye, kodwa phakathi lapha ku-within grade ayikazange ikhwele ngaleyo ndlela ebikhangeleyo.
Okokuthi ohola imali ephansi usethola malini?
Okwangathesi ohola imali ephansi sithola ukuthi onguye osecineni sihlanganise konke i-375. Okuse sokusithi ke lo omunye ohola imali ethe kubabalisi uku-$500 yena ophansi. Kodwa ke lokho kuyabuya ihletshulwe kancinyane imali leyo yi-tax, ngoba iholo lakhe lelulwe kancinyane phezu kwaleliyane lakuqala elibe lingathekhwa.
Umnumzana Sifiso Ndlovu ngumkhokheli weZimbabwe Teachers Association bekhuluma ecingweni eseHarare.
Inhlanganiso ye-Afrobarometer ithi iningi labantu ezwekazi le-Afrika lithakazelela umbuso okhululekileyo owedemokhrasi onjengalowo osemazweni athuthukileyo lobanje besehluleka ukuwuthola. I-Afrobarometer yethule umbiko lamhla ngenhlolisiso yenkululeko esemazweni angamachumi amathathu lane 34. Awezwekazi leli ithi inkokheli yizo ezincindezela inkululeko lombuso okhululekileyo. Inhlanganiso le ithi amazwe ancindezela kakhulu uZulu agoqela ele Zimbabwe, Nigeria, Cameroon, Cote d'Ivoire le-Uganda. Okuphume kulenhlolisiso kuveza ukuba abantu abaningi sebekwazi ukuthi ukuzibusa okugcweleyo kuyabasiza empilweni. Kodwa inhlanganiso le ithi lokho kuvalwa inkokheli yamazwe amanengi awezwekazi le-Afrika angafuni ukuthi uZulu azibambe esidukwini. Ngalokho i-Afrobarometer ithi emazweni la amahlanu akukhanyi ukukhululeka kukaZulu. Ingcweti kwezombusazwe uMnumzana Nkululeko Sibanda utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi inhlanganiso le yenze kahle inhlolisiso yayo.
Ukuthi ngithi mina lokho abakutholile ngivumelana lakho kusegcekeni kimi njalo into bengikhuluma ngayo ivikile lonke liphelele kusegcekeni kimi ukuthi amazwe aseAfrika kuzima ukuthi lanxa abantu bethanda idemokhrasi yona isuke yenzakale ngendlela yokuthi indlela uhulumende weAfrika amazwe wonke eAfrika akhiwe ngayo wayeyakhelwe ukuthi abantu babuswe ngabantu abalutshwane. Ngakho indlela uhulumende eyenziwe ngayo kayilunganga kakhulu. Yikho nje sibona abantu abanjengomnumzane Mokgweetsi Tsvangirai sekhanya la engani uli-dictator kwanjani kwanjani. Kuyindlela aseyakhe ngayo ibandla lakhe njalo amabandla wonke awuzombusazi wakhiwe ngayo kwele Afrika.
Kodwa ubone ngazani kuzaguquka sokutheni konke lokho?
Kuzaguquka nxa inkulumo ezenzakalayo khathesi emhlabeni nje jikelele ekade kusizene esiphatheka ngazo ezokuthi kuqalise ukulungiselela ukuthi sintshintshe indlela uhulumende wamazwe waseAfrika akhiwe ngayo. Abe ngurhulumende owakhelwe abantu bonke, hatsho owakhelwe ukuthi abantu abalutshwane babe ngababusayo benze umathanda. Urhulumente onjalo wenza ukuthi abantu basebenzise amandla ngendlela engaqondanga, njalo nxa bengekele ukwenza njalo basuka bangakwanisi ukukhokhela kahle.
Umbiko lo wethulwe i-Afrobarometer uyakhuluma njalo ukuthi idemokhrasi ungazani ikhona kakhulu e-East Africa, kambe bangabe bekutshaye kuhle khonokho?
Angiboni ukuthi bakutshaye kakuhle nxa ngizisa umbuzo wakho. Ngibona ngani mina sokusiya ngokuthi bayikhangela kanjani njalo bebeyithi abakuthi idemokhrasi nguyini.
Lo ngumnumzana Nkululeko Sibanda, ingcwethi kwezombusazwe ubexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 ekwelebhilithani.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-half past 8 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kHz kanye lasebulenjini ku-www.voaindebele.com. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 1-202-465-0318 ukuze silidinte ecingweni lingenelane kuhlelo. Kulabo abangekho eZimbabwe lilako kuyabule njini ku-www.studio7news.com. Lidinge lapho kubhalwe live talk lifone inombolo liqale nge-international access code ezithi 1-202-617-2077 ukuze lani likhulume kuhlelo lise-UK, eMelika loba kwezinye indawo zomhlaba.
Kuhlelo liphuma le ndaba namhla sikhangela umkhankaso wenhlanganiso yeWoza okukhuthaza ukulondolozwa kwamalungelo abantwana. Inhlanganiso le yenze umhlangano labazali kanye labantwana eLupane namuhla yakhulumisana kabanzi ikakhulu labazali ngokuthi kumele bahloniphe amalungelo abantwana. Sixoxa lesiphathamandla salinhlanganiso uNkosazana Makoto Ngamahlangu.
Sabunanzela ukuthi kule gephu emalungelweni okulwela okuvikela amalungelo abantwana. So esikwenzileyo ukuthi inhloso yethu ukuthi wena abantwana kumele bazi amalungelo awo. Ama-workshop lawo sizowangenisa abadala labantwana, umzali labantwana ukuze abantwana labo bakwazi ukuthi ilungelo labo libe lo mlandi njalo umzali laye alazi ilungelo lomntwana ukuthi kele njani.
Yiwaphi kahle kahle amalungelo elikhuluma ngawo?
Singakhangela amalungelo abantwana, singakhangela ukuthi isikhathi basikhangela i-UNICEF, i-UN Declaration on Children's Rights angaba yi-43 kodwa thina siyawabela ngezigaba zawo. Sikhale sakhangela ukuthi khona kulamalungelo okuthi i-Children's Rights Survival ukuthi umntwana okuzabe aphile kahle lawo angu-8 lawa amalungelo agoqela ukuthi wena umntwana kumele ondliwe ngabazali, anakekelwa ngabazali, umntwana kumele athole ukudla okwakha umzimba, umntwana kumele abe le-birth certificate, umntwana kumele abe lebizo elakhayo. Sizangela ukuthi esintwini-ke emkhubeni wethu thina abayesundisi wethu ukuthi nxa uthumele umntwana ibizo awunakani ngokuthi umntwana leli lizamphatha kanjani. Uthole ukuthi kulabo sidubekile, kulabo siphetha ngani, kulabo sifikwaphi, angabizwa njalo njalo njeangani kwale nkulumo. So besifundisa abazali kakhulukazi ukuthi khona umntwana kumele umnike ibizo lithi elizamakha azizelayo engabi lo duko phakathi kwabaye abantwana.
Kumalungelo yiwaphi elithole ukuthi ahlukuluzekile kakhulu abantwana gaba waphiwa ngemfanelo ngabazali?
Amalungelo wonke ngathi nje ngala kwalapha i-Children's Rights Survival ungakhangela elezempilakahle, kunzima kakhulu ukuthi abantwana bathole impilakahle ezibhedlela. Lanxa ukuthiwa khona bayelatshwa mahara, abazali ade khuluma ngokuthi khona nxa besiya khona ezibhedlela abatholi ukuthi khona abantwana bafinyelele ukwelatshwa kwabo. Sikhangele ilungelo efunde elifola under the right to development. Abantwana bayaxoshwa ezikolweni, ezikolweni amafizi, imisebenzi khona kungathi khona komsebenzi. Uyathola ukuthi khona kuyahlukuluza abantwana ngokhana ukuthi khona amalungelo abantwana ayephulwa. Abantwana abazali abaningi bayathengisa, abanye abasebenzi. Imali eneliseka ukuthi umzali ayineliseka ukuthi avikele ilungelo lomntwana leli alenze lifezeke. So uduko lapho ungazathola khona okule-poverty khona, okulobuyanga khona, okungabile msebenzi khona khona kwezimbabwe, ukuthola ukuthi amalungelo abantwana nxa abazali labantwana siriwazi kodwa kunzima ukuthi afezeke ngani ngoba esikhwameni lapho kuyabe ngasafinyeleli ukuthi bakuthole lokho. So singathi khangela khona kuqakathekile ukuthi khona uhulumende laye abone ukuthi uyafaka ama-systems ama-policies azayenza ukuthi amalungelo lawa engephuleka amahlayana nje.
Lapho elithola khona ukuthi amalungelo abantwana ahlukumezekile, ayabe ehlukunyezwa ngobani? Ngabazali, ngabanye abantu, nguhulumende, ngobani? Njalo ahlukunyezwa ngokufanayo yini amalungelo abantwana abangabafana labangamankazana?
Ya, isikhathi ezingathola ukuthi khona amalungelo la ahlukuluzwa ngenxa yokuthi abazali abalalwazi kumbe balolwazi kodwa behluleke ukuthi khona nxa besiye emapholiseni esikhathini besibayaripota, uthole ukuthi amapholisa ayinanzela ukuthi khona kuloko sikhathi zokubhayibhana la amapholisa kaqedisisi ukuthi amalungelo la angabamba njani. Kodwa silokuthokoza ukuthi ngokuhamba kweprogramu sinanzela ukuthi amapholisa la sekuzuzisa ukuthi nxa abazali bebeze khona nakuthi umntanami uvayolethwe leli lungelo, ephule leli lungelo, amapholisa la abona seqalisa ukuthi asebenze ngendlela eyiyo. Sebesikhangela ezikolweni lapha, ezikolweni uyathola ukuthi kulohlelo le-BM lelo ade kusiphatha kube kakhulukazi ukuthi khona belungancedisi intendane lezo eziswelayo bezisuka lalo zokugwelegwele corruption ukuthi khona uyathola ukuthi khona abantwana abalabazali abantwana abayibo abatholayo kumbe iziphathamandla ze-BM ngokwazi uyathola ukuthi sezingenisa abantu abazi. So ngezinye zinto esizinqandileyo lezi and bekuba ngokukhulu ukuthi khona abaphathi bezikole balokusebenzelana lathi-ke ngalo yidaba lokuthi khona abantwana okuswelakala ukuthi babhadale le-BM bayathola lolu ncedo.
Uke waphatha udaba lwamagama anzima etheswa abantwana, amagama afana labo dubekile, bathini abazali nxale khulumisana labo ngalolu daba?
Ya, abazali abaningi bawunanzelelile khonokho and bathi khona kade ungawunanzeleli ukuthi khona ibizo esikhathini uyalinika wena and bavumile ukuthi khona esikhathini bekule nkulumo ngekhaya uthole ukuthi umntwana sezele usephiwe yalena ibizo lenkulumo njengalinye lekuthi elikufaya ukuthi unosizi basika umzali ukuthi hayi umntana nami unosizi ngamnikeka ukuthi khona wathi ezalwa ugogo wakhe wayeswelakala ngesikhathi esinye ugogo edlula kulo mhlaba yena wayezalwa. So sasisensizini kodwa sesibuza ukuthi khona liyawunanzela ukuthi umntwana mali mnika uzalo ukuthi ibizo lithi nosizi uzaba ngomama wensizini. Basekunanzela khona wazali ukuthi hayi amagama siyabo kumele sinanzelele ukuthi khona nxa sinika umntwana igama eli-right kumele ujame right ojibekile ohluphekile laba njengo sike ngicubuze kodwa sinawo iphanyeke umlandelo yabantwaneni awihe angalaphuma
lendaba uyihelele unkosazana makoto ngamahlango yisiphatha.